Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka-28 Mpandula 2017 ngu-Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kusukela lamhlanje mhla ka-28 September, u-President we-PDP People's Democratic Party, sokungumama uLucia Madibenga, evayiswa ngubaba uSikhumbuzo Ndiweni.
Ibandla le-People's Democratic Party lixotsha umkhokheli walo uMnumzana Tendai Biti, njalo esikhundleni sakhe selifake unkosikazi Lucia Madibenga.
Umongameli Robert Mugabe uthi akafuni lesikhundla sakhe.
AbeZimbabwe abakhonona ngokuncitshwa ingwalo zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana sebelethemba ngemva kokuba uhulumende wakulelo lizwe elalele izikhalazo zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Ibandla le-People's Democratic Party namuhla lixotshe umkhokheli walo uMnumzana Tendai Biti, lafaka unkosikazi Lucia Madibenga esikhundleni sakhe. Umsekeli kaMadibenga sokuza kuba nguMnumzana Sikhumbuzo Ndiweni. Idale le-General Council laleli bandla lihlale koBulawayo lamhla laphuma lalesi sinqumo. Njalo lithi lixotshe uBiti lezinye iziphathamandla zebandla ngemva kokungena kumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance bengakhulumisananga labanye babo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Amalunga ePDP ahlangene lamhlanje koBulawayo lapho abaphumele sinqumo sokugcwalisa isikhexe esidalwe zinkokheli ezithile eziyengena kumanyano weMDCT bengelamvumo. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva komhlangano we-PDP General Council, unobhala jikelele uDokotela Gordon Moyo wethule amagama abaphumileyo lasebengenile ezikhundleni zabaphumileyo, ethi okwenzakeleyo yisinqumo sebandla sokungafuni ukuginywa libandla elithile.
Kusukela lamhlanje mhla ka-28 September, uPresident we-PDP People's Democratic Party, sokungumama uLucia Madibenga, evayiswa ngubaba uSikhumbuzo Ndiweni.
Umoyo uchaze ukungena kukaMadibenga labanye ethi bona bafuna umanyano ongaginyi amanye amabandla.
Ubaba uSenator Hlalo usenguye Secretary we Defense and Security. Ubaba uClayton Jones nguye osekhangele ezenotho. Owe youth sesilomfana umfana omutsha uGilbert Bwende.
Wengeze ethi ukuya ku-coalition yamabandla kuqakathekile, njalo kumele kukhethwe abantu ngabantu, hatshi ukukhethela abantu inkokheli.
Sukusela lapho ke i-management lesikhona isiza sebenza gadalala ukuthi yenze i-coalition. I-coalition engenzi party ginywe, le MDC Alliance iyasiginya.
Unkosikazi Madibenga uthi uyawamukela umlando wokusebenzela ibandla esebenza ukuba baye kukhetho kuhle, njalo ukhangelele ukuqhuba kuhle elandela izimiso zebandla.
Ukukhethwa engikwenziweyo namhla anginikwanga sikhundla, nginikwe umlando okukhokhela, umlando okuthi ngibe ngikhuluma labantu ngibone ukuthi ibandla liyaphambili.
Ukhansila kaWard 2 koBulawayo unkosazana Sithabile Moyo uthe uyajabula ngokungena komuntu ongumama esikhundleni sobukhokheli.
Uyazi esilungu khetha umama. Umama uza kulombono obanzi kulabo baba. Khathesi sasikhetha uPiti sicabanga ukuthi uPiti engxe uzasenzela ngcono, wasishiya silengi. So khathesi njengomama uza ekutha njengomama.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Njabulo Moyo uthe kuyiwa kukhetho amabandla kawabambane ukuxokozela kwabo kunika ibandla lezanu PF amathuba okubuyela embusweni.
Kulokuthi ngabona bayazibutha babambane laba bantu lokhu besenza ukuthi izanu bayinike isibindi ukuthi baze banqobe kukhetho olulandelayo.
Amabandla aphikisayo afuna ukuya ekhethweni eyimbuma kodwa kulokudonselana kubangwa izikhundla lokungavumelani kubizo lembuma osekuchiye amanye amabandla engavumelani le-MDC Alliance bethi abafuni kuginywa lokweyisa akucace kulandelwe indlela zokhetho hashi ukukhethela abantu inkokheli ezizahlupha kusasa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Umongameli Robert Mugabe uthi akafuni lesikhundla sakhe njalo akayindawo. Umgabe ubekhuluma esethula amazwi akhe emngcwabeni kagogo unkosikazi Maria Msika emathuneni abekwamaqhawe esizwe awe National Heroes Acre lamhlanje emini. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lenkulumo kaMongameli Mugabe ijabulisa abaningi ikakhulu abacatshangelwa ukuba ngamalunga elinye lamacele ebandleni leZANU-PF ele-G40 kwafakazwa langengoma beziculwa zokuhaya uMongameli. Umoyi ugogo Msika obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ngemva kokugula kwesikhathi eside elwisana lomkhuhlane wethukela le-high blood pressure ubesele minyaka engamachumi ayisichiyagalombili lasichiyagalolunye yokuzalwa 89 years. Umgabe ubegcwele idlabuzane ngesikhathi ekhuluma ngezamandla akhe ethi akayikufuqwa ukusuka esikhundleni sakhe ngabanye abakuhulumende asebedinga indlela zokumthuthisa kulokho befuna asuswe ngodlame obekusobala ukuba kuyinkulumo ebiqondiswe kulabo abasekela ukungeniswa esikhundleni. Komunye wabasekeli bakhe umnumzana Emerson Mnangagwa yena obengekho kulo mngcwabo.
Enichigaro andinakuyita chokuvutha. Ngakapiwa nevanhu, chigaro chevanhu.
Ngasipiwa nguZulu, isikhundla sikaZulu, kungakho ngithi kangifuni laso.
Bekhona umgabe athi ngamalunga kahulumende wakhe abaqhubeka bedinga amaqhinga okumsusa ngodlame abayibo asebebangela uqonga kwentengo yempahla elizweni.
Ndinothi makadlita abantu moseve.
Lokhu lakwenza lindawonye njengemuli yeZimbabwe. Yini elizokhetha ongena kulesi sikhundla senu elifisa ukuba asithathe? Okwamanje yimi engithe bheke yiso.
Le nkulumo kaMgabe isolwe kakhulu ngabanengi okubalisa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo.
Kumele sinazele ukuthi impact ukuthi yena inkulumo yakhe nathi ikhuluma yenza impact bani ebantwini. Ngoba abantu abaningi they are now balose i-confidence kuma-electoral system ukuthi uMgabe njengoba isithi yena kayindawo ukwazi ngani ukuthi uzawe nama-elections.
Uthi udlala ngengqondo yabantu uMgabe othi lapho ekhuluma akubeke ngendlela ethi wakhethwa ngabantu abuye athi akayikusuka esikhundleni bona abantu besitsho ukuba kabasamfuni.
I-campaign strategy sakhe sokuthi ufuna ukuthi abantu kube le-impression ukuthi abantu bayamthanda and kokuyana kuba le-impact bakhona abantu abangavotela khona ukuthi hawu kena uvote against umuntu vele othandwa wabantu olesupport. Problem ekhona ukuthi iZANU-PF kuze iwine ama-election kumele ibe labantu ingenile abantu abaningi angisho. So yena indlela okhuluma ngayo yena yenzela ukuthi ukudiscourage abantu labo abafuna ukwenza i-factionalism ukuthi abanye bekulandele abanye belandele ngokuthi ebanike assurance ukuthi yena ukhona kayindawo. As long as aphila yes engayichi power mina ngibona kwambonani uzayichi power but not now.
Umgabe uxwayise amalunga ebandla lakhe leZANU-PF ukuba aboqaphela labo abafuna ukuhluthuna umbuso. Umuyi obengumkamuyi owayengumsekeli kamongameli umnumzana Joseph Msika uchiye ingane ezintathu abazukulu abayisichiyagalombili kanye lezizukulwane ezintathu. Amaqembu amakhwaya abecula kulo mngcwabo kamuyi ugogo Msika aqhubeke ehaya ingoma ebeziphakamisa umongameli Mugabe ukugcwalisa amazwi akhe wokuthi lesi sikhundla kungesakhe njalo engafuni laso. Ngimene isitjo 7 ngise Harare ngimuMavis Gama.
Inhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni iZimbabwe Election Support Network ithi balutshana kakhulu abantu ababhalisayo kuhle kuludlu lwabantu abazavota ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso le ithi isizathu ukuthi iZimbabwe Electoral Commission kayizange imemezele kabanzi ukuthi siqalisile lolu hlelo. Izeki yazise kuliviki ukuthi isibhalise abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lanye selokhu iqalileyo kumaviki amabili edluleyo. Izesni ithi izeki kumele iqhube uhlelo lokulimukisa uZulu ngalolu hlelo emisakazweni, emaphephandabeni kanye lokwethekelela indawo ezitshiyeneyo. Sixhume umeli wenkayisouth edalele ephalamende umnumzana Bednico Bebe, yena othi uhambe wayabhalisa enkaye ngolwesibili wathola lakho kungelabantu.
Kuliciniso ke sibili ukuthi abantu bangani ukubhalisa into abayenza bengayazi, ngoba okwakuqala mbona ngani lapho kukhuthakele khona kuzegi ukuthi bekufanele ukuthi baqale ba-advertise okwesikhathi eside thile, maybe amalanga elandelana for 2 weeks or even a month or even more, besazisa abantu ukuthi kulohlelo olunjalo. Ngokuqala lokho. Okwesibili ke bese kusiba ukuthi izegi ibe nohlupho lokuthi-ke ama-kits abuyileyo awakakwani, kubuye ama-kits I need to believe 400 only out of 10,000 kits. So wona lawa ngu-400 sebewadividile-ke bawafake kuma-registration points in every district. There is a registration point ekhona lapho kubhaliswa khona. Kodwa-ke ngenxa yokuthi abantu bebengazange batshelwe-ke isikhathi sesekhona ukuthi balungiselele, kungokwakuqala lokhu ukuthi kuba nokuba abantu balutshwana ababhalisayo. Okwesibili-ke ungakhangela emakhaya, abantu bemakhaya bavele bezihlalele emakhaya, ukuthola imali kuyinto enzima kakhulu. So kugcina kusiba nzima ukuthi babe begada amabhasi besiyabhalisa endaweni eyodwa, njengako enkaya kubhaliswa-ke ekhansilini. Ukuthi wonke umuntu asuke ekhaya esiye ekhansilini kuba nzima ngoba imali zangikhona kazikho.
Unkuthazo bani ongayethulela abantu?
Inkuthazo engingayathelela abantu yikuthi-ke indaba ekhona lapha yikuthi uhlupho olukhona eZimbabwe ngolomuntu wonke. Lalo ongananzeleliyo ukuthi uhlupho lwakhe angalukhipha njani, kuqakathekile ukuthi-ke ngalesi sikhathi sibambaneni, sikhuthazane ukuthi wonke umuntu kulo hlelo olutsha okuthiwa abantu bayabhalisa, sibambaneni-ke sonke siyebhalisa ukuthi bese sisiba lelungelo-ke elokuthi sikhethe lo esibona engani angenza ukuthi kube lokuthuthuka kwezomnotho eZimbabwe, angenza ukuthi kube nenhlala kahle eZimbabwe, angenza njalo futhi ukuthi kube lokuthuthuka kwemali yeZimbabwe. Njengoba ubona amaqhinga wonke awezimali sebehlule ukuthi wathuthukise, so nezinye izinto-ke ezingenzakala ukuthi abantu bese besiba lethuba-ke elokuthi bakwenze lokho.
Umnumzana Bednico Bebe ngumeli wenkayisouth edalele ephalamende, sixoxelaye eseHarare.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ele Zimbabwe selifakwe esigabeni sokulikhulu lamachumi amabili lane 124 phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi amathathu lasikhombisa angabayanga bokugcina emhlabeni jikelele. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ehlaziya ezenoto zamazwe omhlaba eWorld Economic Forum uhlelo lwayo lweGlobal Competitiveness Index. Incwadi kwezenotho zithi inhlupho ezibhekane leZimbabwe kwezenotho ziphazamise ukudlelana kwaleli lizwe kwezamabhizimusi emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ilizwe elikhokhelayo kwezentuthuko ngele-Switzerland eselile minyaka eyisishiyagalolunye likhokhela, kuthi elokugcina engalaneni le ngele-Yemen.
Imbiko kaMongameli Robert Mugabe eyokuthi wakhethwa nguZulu njalo kasoze yasuka esihlalweni isichini ngilizibuza ukuthi elakusasa lebandla lezanu PF limi njani nxa ukukhuluma ngoza kwelama uMongameli Mugabe kuzila ebandleni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angliston Sibanda endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Effort Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Ngokuzisa kwami ukuthi wonke umkhokheli uyangena kukhetho lweCongress. Akuchoye ukuthi kuCongress eyokugcina yamkhetha. Akukabi lenye iCongress ezakuthi sesikhetho munye kulandela isisekelo sezano PF.
Mnumzana Sibanda, imbiko kaMongameli Mugabe itshengisa ungani ngumuntu othi yena hayi esihlalweni ungaze kube njani ansuku.
Ngibona ngalobaba uNkomo uyakusummarize kahle. Mina futhi lami nginguye ubaba uMugabe. Given ukuthi imbali yakhe injani ulo zinto azesabayo ukuthi mhlawumbe angaphuma esikhundleni abantu bazamqala. Njalo futhi angiboni ukuthi ubaba uMugabe usazibona engumuntu ohamba esitridini ukuthiwa ngu-former president welizwe. Uvele yena wazitshela ukuthi kumele abuse azafele khona. Kodwa-ke kangimsoli-ke ngoba laye uthole i-opportunity. Engibasola yibo omalumami okomrade Nkomo abathi bebona umuntu esekhulile engaka yalokho behamba kuma-congress bemvotela bembuyisela. La nxa sibona umuntu omdala sekhule sokumele ukuthi ngabe uyaphumula bona uNkomo bena labo omakumami labo babe yibo labo abathatha over ilizwe kumbe basinike lathi esisaqinileyo siye phambili sihambe silizwe phambili.
Hayi, mina ngithi entweni okuthiwa yinhlanganiso okubusayo ngokuvunyelwana engabaningi. So nxa kulo mhlangano bengavumelana abantu ngakhonokho laye lalo okhethiweyo kakaphikisani lalokho okwenziwe ngamalunga alelo bandla amkhethile yena liqiniso laye isikhundla usemukele kulento ezimbili njengoba ethile ukuthi hayi ngaso ufika isikhathi abantu bengathi zaphumule uzaphumula. Okwesibili kungaba ukuthi laye engazizwa esediniwe uzabatshela abantu. So yi-democracy.
Mnumzana Sibanda ukhona?
Singa-interrogate kahle ukuthi kuyini okwenza bakholise ukubelokhe bebuyisela umuntu omdala bengafuni ukuthi bamphumuze. Khona silamajaha aqinileyo Soweto okasukwere, silamajaha aqinileyo Soweto oziwawo, silamajaha aqinileyo amaningi sibili abasaqinile abangathatha iphathi bayise phambili. Singa-interrogate sizathola ukuthi abantu baningi bona laba abatsho njalo ubaba uMugabe bamenza udlawu bacathe ngemva kwakhe benza ukuganga okukhulu kakhulu okuyikho sokudiza i-ikhonomi yelizwe bayatshontsha ama-diamonds bafa kafanana nje lathi sisakhula singabafana masinga ukhulu ongawole 94 years ehlezi ekhitshini anto sebelokhu esitshontsha ngemva kwakhe kodwa silokhu esithi ukhulu ukona. So kakula democracy kuzanu PF. I-Congress ezenziwayo zenzelwa nje ukuthi bese kuthiwa kulandelwa i-voice of the majority kungela majority enjalo kuyi-group yabantu abare befuna ukuthi babe besebenzisa umuntu omdala njengodlawu bona besesizinto zabo ezibulala ilizwe ezenza bona banothe ilizwe liqhubeke lidilika lisiya phambili abantu beqhubeka besiba izigqili abantu abatsha bebaleka elizweni behlukuluzwa ukuthi umumo welizwe kawusekho mnandi. Kwathi kulabanye futhi abathi kunjalo nxa ubaba uMugabe eqhubeke khona enjalo bayakholisa bayathenga izimoto ezintsha ama-Rolls Royce bayezinto eziningi baphumelela. So kasuze bavume ukuthi umongameli president uMugabe aphume bazaqhubeka bemkhetha kuCongress.
Mnumzana Nkomo, uyavumelana laye yini umnumzana Sibanda lapho ukuthi akula democracy kuzanu PF?
Ngamvumelani laye but enguhloniphayo ikuthi wonke umuntu ulelungelo loku-analyze ngendlela analyze ngayo. Kati-ke abanye bengakuboni ngendlela akubona ngayo. So wonke umuntu entitled ku opinion yakhe.
Mnumzana Sibanda, ungasigqibela uhlelo usitshela wena ukuthi ubona njani ikusasa yezanu PF isikakhulu nxa sikhangela ukubana kungani kuyazila ukuthi kube lo muntu othi mina ngifuna ukumelama uMongameli Mugabe.
Izanu PF izaqhubeka i-disintegrate kodwa esikwaziyo ukuthi kuzanu PF vele kunjalo ukuthi kawungeke wa-challenge imbono kamongameli enje kubaba uNkomo enhlizweni yakhe sinomalumane uyafisa ukuthi ngabe umongameli umgave uyaphumula into ilizwe lunge lakhe abazukulu bakhe siphenduke ekhaya umalumami sibe simphathele izwithi njengomalume kodwa ke akusongela ukukhuluma khonokho ngoba kuzala uPF ungakwenza khona lokho kuba lama consequences so kuba le problem yokuthi asisayi ilizwe kalisayi phambili unless kuze ukuthi abantu mhlawumbe ngo 2018 baphaphala baphakame bathi enough is enough.
Hello ke umnumzana Angliston Sibanda olwela ilungelo likaZulu bexoxa indawo yenye lesiphathamandla sebandla lezana PF umnumzana Effort Nkomo.
AbeZimbabwe abakhonona ngokuncitshwa ingwalo zokuhlala kumbe ukusebenza kweleBotswana sebelethemba ngemva kokuba uhulumende wakulelo lizwe elalele izikhalazo zabo. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathintambo obona ngemisebenzi kanye lokuhlala eBotswana umnumzana Edwin Batsu uthi ulalele izikhalo zokuthi abokuza bancitshwa amaphepha ukusebenza kanye lokuhlala kulelizwe kwesinye isikhathi kungela sizathu. Uthi ngokunjalo uhlangothi obelukade lukhangele ngezicelo zencwadi zokuhlala lokusebenza eBotswana soluntshintshiwe sokungene amalunga amatsha. Amalunga amatsha azaqala umsebenzi mhlazi ku-1 kumfumfu kukhangelelwe ukuthi isikhalo ebekade sikhona zikhangelelwe ukwehla. Elinyathela zindaba ezimnandi kwabanengi beZimbabwe abakhala ngokuncitshwa amaphepha uma befisa ukuthola incwadi ezintsha kumbe ubevuselela esezaphelayo ama renewals. Umnumzana Dumi Ncube ulamukele leli nyathela likahulumende weBotswana esithi abantu beZimbabwe abahlutshwayo kuselalo komsebenzi sebezwile ukuloba becela lezi ncwadi kodwa bengazitholi.
Ngikuzwe ukuthi initiative ukuthi kule board entsha cause bese ngithule nzima lapha in terms of applied incidents. Recently sokungcono sokulama boards a caterer for different professions.
Kukanti umnumzana Andreas Ndlovu yena uthi uhlupho lolu bese ludala ukuthi abantu begcine bezihlalela amanye lamaphepha ohlala kumbe okusebenza eBotswana.
Ubunjwa kwamabhodi amatsha yinto esilethe iphemba kuzizalwane zeZimbabwe eziningi ezilapha ekade kutholakala ukuthi ziyancitshwa amaphepha iningi lazo zibe sezibona kungcono ukuthi bezihlalele nje bengelawo amaphepha.
Umphathintambo Batsu uthi amalunga amatsha azabona ukuthi abalolwazi olusilelayo elizweni abancitshwa amaphepha okuhlala kutshengisa ukuncibilika kukahulumente weBotswana ngodaba lwencwadi lezi. Inani labeZimbabwe abasebenza eBotswana okusemthethweni selehle kusuka kunkulungwane ezilitshumi lambili ngomnyaka ka-2012 kusiya ngaphansi kwesikhombisa lonyaka. Kodwa kule nkulungwane ezingena njalo zihlala eBotswana ngekho emthethweni beqotshwa ngumumo olukhuni ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 eSabron kweleBotswana.
Osomabhizimusi besifazane bebelomhlangano wokuthuthukisa amabhizimusi abo ngokunikana amacebo eHarare. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Unkosazana Ayanda Mzondeki olwebhizimusi elithiwa iLienma Consulting eZansi Afrika uthi lokhe kulodubo ukuba amabhizimusi abesifazane athuthuke encintisana nalawa besilisa.
Ufuneka usebenze kakhulu udlula bona ungalali ama hours umsebenzi wakho sometimes aba 20 hours in a day where you working and minimal sleep.
Unkosazana Jinisha wapiwa ongumqondisi wenhlanganiso ye We Connect International eZansi Afrika ukhuthaze abesifazana ukuba besebenzele ndawonye. Uthi ibhizimusi lakhe lihlanganisela abesifazane abavela kumazwe wonke ngoba amabhizimusi amakhulu enikeza amathenda kumabhizimusi abesifazana angaba yisimo sokunye kuphela ekhulwini kwabesifazana. Uayanda uthi ukumanyana okunje kubenza bethuthuke.
Sometimes ama corporates bafuna thina as abomama si ama company wethu abe makhulu, but because sometimes sisaqala ebusinessini asiwathola ama contracts kodwa masihlangana sisonke, let's say sihlangana sibathathu ku HR space, omunye wenza i recruitment, omunye wenza i training, sihlangane sibe yi company bese bone as ifika si company enkulu then ama contracts work.
Unkosazana Jacqueline Sibanda osebenzela kule Melika eWashington DC egcila kwezokukhulumisana uthi ukumanyana kwabesifazana yikho okungabenza ukuba bephatheke kwezomnotho welizwe ngokuzwayo.
Kuqatheke kakhulu because lathi omama kumele sibe active ku-economy, ku-business. So kuqatheke kakhulu ukuthi lathi sikhona silahlangene, sibuzane imibuzo, sitshelane izistories zethu, lama-experiences, and sitshintshane knowledge ukuthi sibone ukuthi ama-opportunities angapho ukuthi lathi singene kuma-businesses and sibe yi-solution, not just ukuthi sihlale ku-sideline abanye bethwele ilizwe lathi sikhona.
Lo mhlangano wandelwe ngabosomabhizimusi basemadolobheni, kodwa omunye wabakhokhelela umhlangano umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lo nyaka babone kufanele ukuba behlanganisele labo mama abaqhubayo bengaphandle kwamadolobha amakhulu.
Kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi omama bebusiness baselizweni lonke jikelele kulo nyaka babe bait bridge sabadinga saze bazuza bakhona abantu ezikhulu ezinkulu abakobulawayo bavele bajayele nje ukubuya ngapho, kodwa nje sabantu asaqinisa sathi khona ngababekhona eGweru.
Lo mhlangano welangeli lodwa uqoqwe ngabe Zimbabwe National Chamber of Commerce, ZNCC, wangenwa ngabosomabhizimusi abalodumo abagoqela unkosikazi Divine Dlukula okhokhela ibhizimusi leSecurico, uManyara Chigunduru wenhlanganiso yeMarian Hill Capital, loTsungi Banga weGlen Agriculture Private Limited. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sokulentuthuko emangalisayo kweLiberia selokhu kwaphela impi yomvukela ngomnyaka ka-2003. Umnotho walelo lizwe siwathuthuka ngesilinganiso sokuyisikhombisa ekhulwini 7%, kwakuquka njalo isilinganiso sokuphila esikhuphuke sisuka kuminyaka engamajumi amahlanu lantathu 53 safika kumajumi ayisithupha lanye 61. UGerald Anderson okuhlangothi lukahulumende oluquba indlelo zikaZulu olwe-USAID kuzwekazi le-Afrika uthi okunye njalo okubonakala kuguqukile kulelo lizwe yikuba lamaphephandaba akhululekileyo, inhlanganiso eziningi ezizimele zodwa, lokwethulwa kahle kwemali kahulumende. U-Anderson uthi kwele Liberia kule mali eningi esifakwa ezakhiweni ezijiyeneyo ezisetshenziswa ukuthi zithuthukise impilo kaZulu. Ilizwe leMelika selifake imali eningi ekuthuthukiseni ele Liberia selokho waphela impi le yomvukela. Lokho kwenzelwa ukuthi kube lentuthuko njalo lenjabulo kulelo lizwe. U-Anderson uthi uncedo lweMelika luza kwenza ukuthi kulungiswe okwenza kwaba lempi kulelo lizwe njalo kuvuselelwe inhlangothi zikahulumende ezilakho ukukhuphula impilo kaZulu. Uhulumende weMelika uthi ukhangelele ukuthi kuzakhethwa uhulumende olombono okhaliphileyo ngenyanga ezayo okuzaqhutshwa khona ukhetho lwelizwe, njalo ubone ngazani eleLiberia lilakho ukuthi liphumelele nxa lingakhetha uhulumende ozwayo. Uhulumende weMelika uthi uZulu engakhetha kahle uhulumende lokhu kuzaba ngokuqala eminyakeni engamajumi ayisikhombisa 70 years ukuthi ilizwe leli libe nozibuse ogcweleyo. Kodwa ke uhulumende weMelika uthi kukhanya ngani konke lokhu kungaphambaniswa yiCommission yeLiberia Electoral Commission ebhekane nenhlupho ezinjengokuswela imali, ukwehluleka ukungena kwezinye indawo zelizwe kanye lokunye okufanayo.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Lingakhohlwa ke uhlelo lwe-live talk lwabesifazane sihluzeni, lapho sixoxa ngokubhekane labesifazane ngesikhathi abantu bethenga impahla eningi. Igama nguChris Gande Lelala.
Lontungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.